Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTanono Kawande ngokusipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazuku 17 Zibandlela 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-MDCT lithi selimise ezinye iziphathamandla zalo ukuba ngamalunga aleli bandla ngenxa yezizathu ezigoqela ukubangela udlakela emhlanganweni weCongress odluleyo.
As far as mina I'm concerned, angiboni ukuthi kukhona umuntu ongafika emzini wami angitshela ukuthi usengixothile emzini wami, yena engubani njalo futhi efike ngayiphi indlela. UMonzora wokuqala akala-legitimacy, akulamuntu owamvotelayo.
Amalunga ebandla le-CCC abotshwe esenza umhlangano ngomgqibelo eHarare akhala ngokuhlukuluzwa esilokisini encitshwa ukudla.
Laba abaphula umthetho izenzo zabo zizabalandela ngitsho sebefile, ngoba le Bhayibhili lithi lokho okuhlanyelayo ikuza kuvuna.
Lanxa izulu lisina kuhle kwezinye indawo zelizwe, kwezinye ezifana leMathebelele South alikho okwenza kube lokwesabela ukuthi ngomunye lo umnyaka owendlala.
Owezulu lo nyaka hayi lichaya amakalinga sibili, lichaya amabhanga, liyathwala lithukuthele kuzophose kube mnyama othi kuyakunela bothekwane kodwa liphelele emoyeni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ivandla le-MDCT lithi selimise ezinye iziphathamandla zalo ukuba ngamalunga aleli bandla ngenxa yezizathu ezigoqela ukuhambisa leli bandla emthethwandaba ukubangela udlakela kumhlangano weCongress odluleyo lokuhlangana ngaphandle kwemvumo. Abaxotshiweyo babalisa uMnumzana Dan Moyo ongumgcinisihlalo ogatsha waleli bandla eMelika, uSenator Elias Mudzuri, noRest Marara, Gift Konjana, John Nyika, Edwin Kora Kakora, lo Edwin Zambara. Kumbiko elwethule izolo kusihlwa, ibandla leli lithe amalunga la akufanelanga asebenzele iMDCT ngalesi sikhathi esamisiwe umsebenzi. Abanye abamiswe umsebenzi bathi abakaziswa ngalolu daba, kodwa isikhulumeli sikaMnumzana Douglas Monzora ongumholi waleli bandla, uMnumzana Lloyd Damba, utshele iStudio 7 ukuthi bazathola incwadi zibazisa ngalokhu kusikhatshana esilandelayo. UMnumzana Marara yena uthi usetholile eyakhe incwadi imazisa ngokumiswa umsebenzi. UMnumzana Moyo utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi kamnanzi umholi waleli bandla uMnumzana Douglas Monzora njengomuntu olelungelo lokumisa umsebenzi, ngoba impumela yemihlangano yamaCongress edluleyo yamiswa.
Mina angatholi i-official letter from i-office ye-FDC engitshela ukuthi ngisuspendiwe. Okwesibili, as far as mina I'm concerned, angiboni ukuthi kukhona umuntu ongafika emzini wami angitshela ukuthi usengixotshile emzini wami, yena engubani njalo futhi efike ngayiphi indlela. UMonzora wokuqala akala legitimacy, akulamuntu owamvotelayo. Wazifaka lapho just because i-opportunity yamvumela ngesikhathi se-extraordinary congress liyana, lapho esabona khona uDr. Thokozani Khuphi echawa ngempama. I-Congress liyana was ruled null and void. Kuze kubuye le esivile la yayenzileyo ngo-December 18 last month. Ama-chairman awebandla le-MDC, we are talking about elected officials here, declared ukuthi it was null and void because it didn't follow i-constitution yomhlangano wethu. Mina uMonzora angaze ngimrecognize as u-leader we-party yami. ende uyakwazi lokho ende umhlaba wonke jikelele uyakwazi lokho
ngisuka lapha kuyini elizakwenza
mina I've always been a member ye MDC and angisoze ngichiye and angisoze ngichiswe ngomunye umuntu so mina I've always worked for iparty ifocus yami ayikho emuntwini isephathini lemithetho yeparty esibiza iconstitution yeparty yiyo mina engingathi yiyo engigayidayo and angazi ngichiye iparty mina yena umonzula nguye wachiye iparty wahamba wayijoyina enye wazobuya after constitutional court judgment. So the Supreme Court yiyo yamenza waphenduka. You know, ayibe engasekho epartini. So umuntu angeka kuyendlini yakho wakutshela ukuthi usekuxotshile. Usebenzisa amandla aphi ukuthi akuxotshe, wathatha kuphi, wanikezwe ngubani, ngayiphi indlela, ngaluphi uhlobo. So into ekhulunywa ngumonzura le is just null and void. Ngumuntu nje owes this card, he was too excitable. Obona ngathi yena uyabusa, uyalida iMDC. Akula MDC ayilidayo umonzura.
Alo-ke ngumnumzana Dan Moyo ongumgcini sihlalo ogatsha lwe-MDCT eMelika obexoxa ecingweni le-Studio 7 eseVirginia ngapha kwele Melika. Amalunga ebandla le-CCC abotshwe esenza umhlangano ngomgqibelo akhala ngokuhlukuluzwa esitokisini encitshwa ukudla. Amalunga la awetheswa icala lokwenza umhlangano kungelamvumo angamachumi amabili lanhlanu. Abesemthethandaba izolo njalo akhangelelwe ukubuyela lamhlanje lapho azakuzwa khona ukuthi ayaphiwa na ithuba lokuhlawula imali yesibambiso ibail. Okunenge asikuzweni kuntatheli izindaba yeStudio 7 uMavis Gama eseHarare.
Phakathi wababotshiwe laba kubikwa kulontombazana oleminyaka elitshumi lasikhombisa kanye lamaxhwegu lezalukazi ezimbalwa abavezwa ukuba bebehlukunyezwa ngesikhathi bevalelwe eHarare Central Police. Lokhu kuvezwe ligqwetha elimela ababotshiwe laba umnumzana Chris Mike othe bebekhala ngokuncitshwa ukudla kanye lokuthi kubotshwe lokutshaywa kakubi kwegqwetha ebelisiyabasiza umnumzana Khutsa Ekadzere ocine esephulwa isandla ngamapholisa. Unkosazana yeUkayi Dzuda nguye umantshi kulolu daba, abatshutshisi kungumnumzana Dziva lomnumzana Bofu. Umbike uthi ababotshiweyo laba bebesalelwa ukubonana namagqwetha abo. Luphinde lwabuyela njalo emini kudaba lolu lapho igqwetha umnumzana Wilbert Madinde achasisa ngokubotshwa kwabo.
So the state is opposing bail. The IO is still on the witness stand. The court has adjourned because
uhulumende uphikisa ukuthi bawatholiswe ithuba lokuhlawula imali yesibambiso ibail umpholisa ukusungula lolu daba. Lokhu esaphawula ubufakazi umthethandaba oludlulisele phambili lolu daba luzaqhubeka kusasa ngo-quarter past 11.
Umsekeli wesikhulumeli se-Citizens Coalition for Change umnumzana Felix Mafa uthi ukubotshwa kwabasekeli be-CCC kuphazamisa umsebenzi webandla leli.
Sithi liyeza ilanga elizithutha iZimbabwe izaba free, wonke umuntu uzaba free, kodwa ke laba abaphula imithetho izenzo zabo zizabalandela ngitsho sebefile, ngoba leBhayibheli lithi lokho okuhlanyelayo ikoza kuvuna.
Amagqwetha athi ayaphikisa ukubotshwa komntwana oleminyaka elitshumi lasikhombisa befuna akhululwe hatshi ukuvalelwa. Abalandeli be-CCC basole kakhulu ukwalelwa kwabo ukungena emthethwandaba kamantshi lapho lelo cala libelithoniswa khona. Intatheli zindaba ezisebenza zizimele lazo ziyalelwe ukungena emthethwandaba ekuseni ngesikhathi beqala ukumiswa phambi kwawo, okuyinto esolwe ngamagqwetha wona acine luphakamisa lolu daba phambi kwamantshi. Bavunyelwa ukungena kuhlandla lemini ngemva kokukhonona kwamagqwetha. Ingane leminyaka elitshumi lasikhombisa icine ikhululwa lidale yanikezwa kwabomncane wakhe ekuphindeleni kwalolu daba emthethwandaba emini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Lokhu sikudaba lunye. Igqwetha elimela abantu laba ababotshiweyo umnumzana Khutsa Ekadzere obikwa watshaywa ngamapholisa ngesonto ezama ukuyabamela abasolwa laba ubikwa ehlinzwe esandleni ngomvulo ukuthi asile njalo ulekhe esesibhedlela. unkosikazi Nontokozo Dube Tachiwona igqwetha elimela umnumzana Katsere uthi bazamangalela amapholisa ngalolu daba ukwenzela ukuthi ahlawulwe.
Lithwana njani? Mr. Katsere okwanamhlanje uhambile esibhedlela bekumelayo operethwa u-admitiwe ekuseni ngama 3 bese beqedile ukumoperatha isandla sakhe. Akulo usebuhlungini ulokhu engezwa kuhle but silethemba ukuthi uzasila. Amapholisa akukapheli phakathi kwakhathere lamapholisa. Kuzamele ukuthi mhlawumbe mhlana nge-Thursday nxa esesenelisa ukuthi ahambe njengoba sizahamba ekhoti sizabona ukuthi isandla sakhe sinjani. Sibuyele emapholiseni siyeripota indaba yokuthi yibo abamtshayileyo bamlimaza. Njalo kuzamele ukuthi uKatsere athole ama-damages kumbe abophise umkhulu wamapholisa lalawa amapholisa amtshayileyo kwenzela ukuthi bambhadale ngama-medical expenses akhe lawa asehambe kiwo nobuhlungu ahambe kibo. Yikho sesikwenzile lesikhangele ukuthi siza kwenza ngendaba kaMr. Katsere.
Alo ke ngonkosikazi Nontokozo Dube Tachiwona igqwetha elimela elenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights obexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 eseHarare. Kusenjalo inhlanganiso yamagqwetha eLaw Society of Zimbabwe yethule umbiko enkundleni yebulenjini eyeTwitter isithi iyasola isenzo samapholisa njalo amalunga ayo ahambile ukuyabona umnumzana Katsere esibhedlela azibonela ukuthi amanxeba akhe ayaphola. Lanxa izulu lisina kuhle kwezinye indawo zelizwe, kwezinye ezifana leMatabeleland South alikho okwenza kube lokwesabela ukuthi lo ngomunye njalo umnyaka wendlala. Lokhu kwenzakala lesi sigaba sihlaselwe ngumkhuhlane wenkomo othiwa yi-January disease. Sixoxele sakhamuzi salumango umnumzana Thandeko Zintimkandla.
Hayi owezulu lonyaka hayi lichama alinga sibili lichaya amabhanga liyathwala lithukuthele kuzophose kube mnyama uthi kuyakunela bothekwane kodwa liphelele emoyeni endaweni ezingi ikakhulu njengangapha kuyona lo mkhono welizwe lakhona apha eGwanda. Izulu lakhona nxa lithe labuya lingabamba sibili owamahola thize kodwa nxa selihamba lihambe mlibe. Ngakho ke hayi kakukuhle ngako ngoba lalapha ezabelweni ngingengafika endaweni ezingaphandle kwedolobheni lapha kubogodlwayo ensiza abendaweni zakubavoka la ngapha komzimu eGwanda hayi amabele kamahle nxa kuswelakala kwezwi. Yebo abantu babelime amabele indima zachiyana ezokuqala zona kwezinye indawo kusubhaceka umumbu izwi lahamba lahawula kwezinye indawo balima abantu kwamila kwathi kumile sokulaphana ilanga lavuleka endathi kune izulu kwana ilanga abanye sibili mbona baze balimela phansi abanye ke engxenxa lingabuya bazazama lakuthi babuye balime njalo kodwa lokhu khona bakulimele phansi sebezama ukulima mhlawumbe inhlanyelo lezi ezivuthwa masinyane. Hayi izulu liyasolisa liyadonsa sibili alicaci kuze kube manje mhlawumbe lo nemkhathini liyakhanya ukuthi likhona engxenye lingabuya kodwa hayi ekulimeni mbona abantu babe sebesalele emu.
Manje zona inhlanganiso eziyandisa ukuphathisa uzulu ngezikhathi ezomileyo sezicalisile na?
Hayi ngokwazi kwami inhlanganiso lezo sibule ziqondana lokoma lesomiso esiyabe sikhona hayi bengakezwa ukuthi zikhona. Yebo kambe ngabona babe bengena nje phakathi kwabantu beqhubeka ngenhlelo zabo zayizolo ngoba angithi vele babazama ukuncedisa abantu kuze kufike isikhathi sokuvuna. Isikhathi sokuvuna kukhona apho kuphela ku-April May kutsho ukuthi nxade besanika abantu okulutshwane khonkade bebanika khona lezo nhlanganiso ngabona zisaqhubeka nje zisanika abantu ngobana komile kungumanga akula muntu uyabe sevunile ngalesi sikhathi mbona basaqhubeka nje abanye abenhlanganiso lezo njengoba ngisitsho ngoba babe bevele benceda abantu kuze kufike isikhathi sokuvuna. Kodwa lazo sezilutshwane phela inhlanganiso lezo singalibali khona lokho. Khona nje ukuthi vele ziyasala zimi ngalobu hlangothi ngalobu hlobo ngemithetho lesifakiwe kasazi. Kodwa sikhangelele ukuthi okwakhathesi lezo nhlanganiso zibe zilungiselela khona ukuthi zizanceda abantu ngoba eqinisweni nxa kungaqhubeka kunje hayi sivuno salonyaka ngapha emandebeleni siyabe siphansi kakhulu. Ngakho sikhangelele ukuthi engxenye ziyazama ukuthi zibe ziqoqa ulwazi lokulungisa ukuthi endaweni zicine mhlawumbe ngayo mabasa u-April zingaqhubeka kuze kufike izwi elilandelayo.
Lo ke ngumnumzana Thandeko Zinti Mkandla, isakhamuzi seMatopeleland South obekhuluma ecingweni leStudio 7 eseGwanda. Okumanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi ugwalo lwe-delimitation lukhomba sobala ukuthi bandla lezanu PF lifuna ukucilibezela kukhetho oluzwayo. Leli phephandaba lithi lokhu kuphume emhlanganweni wenhlanganiso ezimbalwa ngomgqibelo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlife.com lilodaba lokuthi amapholisa kwele Mozambique alile ukunikeza abeZimbabwe owayelipholisa uJason Muvevi owabulala abantu abathathu eZimbabwe. Amapholisa eMozambique abikwa esithi azazithonisela wona uMuvevi icala lokutholakala elemibhobho. UMuvevi ubanjwe ngabantu makhaza bakwele Mozambique izolo. Okwamanje sengidedela emuva ngelichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani balaleli beStudio 7. Salibonani sebenze Studio 7. Salibonani lonke bantu eZimbabwe. Ngisho ukuthi lapho ngani ngumlimi kodwa silohlupho lwamatrekta. Amatrekta la athe buya kodwa siwaphiwe nguhulumeni samnanga. Ngemva kwesikhathana kwazobuya amadoda amaSudu athi hayi amatrekta lawa aliwaphiwanga avele eBrazil ayabhat. Futhi i-chairperson wakuzwa ukuthi amatrekta lingawabambi nxa ifulethi zawalungisa konke sizabe siwakhangela. I-chairperson wakuzwa wathi kati nxa seliwakhangela kusho ukuthi phela kaso wethu bathi hayi ngawethu. Amatrekta lawa basinika inamba eBrazil le mali ofanele uyibhadale nxa ulime ngalo i-tractor le sakuyenza konke khonoko. Kodwa ukusala kuluhlupho yikuthi abazange basiyeli ukuthi ama-tractor lawa ayimalini ukuthi sizabhadala okwesikhathi esinganani. So sicela ukuthi sibe kwazi wona ayimalini sizabhadala okwesikhathi esinganani kulokuthi kuhlale kuloko kuthiwe bhadalana ama-tractor bhadalana ama-tractor nxa udiphozula uthi uyabukwazi inkweleti imali engako lapho ekwana khona iyakwana. Imali esayibhadalayo sicela ukuthi iBrazil sisitsheli ukuthi sabhadala malini sokusele malini ngoba iBrazil yibo abanikazi ama ngibe sibhadala kiwo nge-akhawunti.
Livuka njani hlobo bantu bakithi maZimbabwe amahle hayi siyavuka basakazi beStudio 7 inkulunkulu abe nani hlobo zami lingadinwa ake ngithawule kunye lapha sicela ubaba umnankagwa engakhathazeki kakhulu kulo hlelo olukhona lapho kuthiwa yihawu lezinkomo laba bantu hayi sibo beqembu lezombusazo siyacela siyaxolisa njeabaxolisela abantu bakankulunkulu sasebenza abantu baphelele izinkomo babukhulumende ongaphatheki kabi siyaxolisa ezweni lakho ukuthi kube le qembunyana angathi lifuna ukudala ukuba liphathi hhayi akusephathi mntu omdala sophathi siyaxolisa kakhulu ngibaxolisela abantu bonke laba bakuleli igrouphu baxolisela mpela yize noma kungasoze kuzwakale kahle kodwa siyaxolisa ngiyabaxolisela hulumende basalungisa amandebela angamasela iqiniso elikhona ngatshontshelana abanye kabafuni ukusebenza bethenga izinkomo batshontshe inkomo zabanye. So laba bantu abasebenzayo labo balungisa isigaba abekho kwezombusazo siyaxolisa lapho ngibaxolisela bakhulumende okhulumayo nyazi ukuthi uyaziwa khona ngapho ukuthi ngumkhezi ufamona ungwenya ojwayelekeyo khonapho ukuthi abizwe kuthiwa ngumkhezi kodwa-ke hhayi ngiyabaxolisela ngiyaxolisa lapho kakhulu ngufamona lo okhulumayo ngixolisela ihawu lezinkomo ukuthi hhayi lingahlukunyezwa liyamukeleke nje njengeqembu bazothi uma sebeqedile bakhulumende bazabisela umthetho. Thank you.
Salvana, Salvana, Vasakas, Studio 7, the Kumar Sarenda, Ewax, Vasakas, Lelis, Egrons, Rivers, Mambo, Machova, Asilo, Lizuras, Bab, as Funuka in Adoptina. Abantu beZimbabwe zimbabwe sifuna ukuzimela asifune chamisa asifune triple c asifune zano asifune mdc sifuna ukuzimela siphume kulelo lizwe ngoba uchamisa nabo Morgan Tsvangirai nabo bonke bonabona abasunguli be-mdc abazali babo abengama-members wezano ephalamenti ama-members wabo tee babevotela izano nabo nabo Morgan Tsvangirai nabo uchamisa bayevotela izano namhlanje bafuna ukuzomalati njani asikufuni khona kufuna ukuzimela thina abantu phumana obuningi liyovota livotele i-MRP sikwazi ukuphuma laphayana ngeke ngithi mina ngikhonaphana ematsiloji emva komuzi wami kusebenza amashona wodwa eplamtu kusebenza amashona wodwa kuzokuthiwa mina ngivuma ukuba yingxenye yezimbabwe azikufuni khonokho
ye ndingelele kustudio 7 njani lonke okhuluma engumantyeza njani basakazi ngizwa ngilo sizi kakhulu nabantu be-triple c abavumela ukuthi omunye umuntu ofana lawe athatha ugodo ekuchaye ulokhu kuqakeza kodwa ulokhu kuchaywa umuntu lana kuchaya ngoba ethi ungumuntu wezano wena ukovuma ukuthi umuntu lana kuchaye kanti lina lehlulwa yini lana ukuthatha izigodo libabisele laba bantu ngoba mali ngezanga kanjalo lizathwala nzima and indlela engabona bechanga khona abantu ngapha eMurewa kuyakhomba impela ukuthi umoya lwana wegugurawunde lokhu sesekhona abantu bezano ngaphakathi kwabo ngoba indlela ababechanga khona abantu yiyo indlela ababechaya abantu ngayo ngesikhathi seguguraunde basebenzisa into efanayo mina angikwazi ukuthi umuntu alitshele ukuthi abantu bezano balamandla ngubani lingavumi lokhu bantu bakithi yikuthi nje lamapholisa lawa nawo okunye engalitshela khona abantu bakithi thina abantu esisegoli uma singaye emakhaya siyabulawa ngamapholisa ngoba amapholisa abantu ababuya egoli abazonda okunye okunzima kakhulu engakwaziyo ukuthi lawa amapholisa alazo yini izihlobo zabesegoli ngoba thina abantu abasegoli sibasizonda
Basakazi Studio 7 sanibonani Happy New Year kini lonke kanye nakubalalele ngokunjalo angihlale phezu kodaba ngingachitha isikhathi lesimanga ngamapholisa aseZimbabwe avikela umbuso lo weZANU-PF ngoba sibona amapholisa ayiwasetshenziswa kakhulu ukuthi kuhlukunyezwa abantu ayamisa imihlangano amaqembu aphikisayo beze bemisa ngitsho lo mhlangano obanjelwe emzini womuntu walelo qembu ngoba ngicabanga ukuthi imvumo ingacela emapholiseni ma ngokuthi bebebambele umhlangano boku public space like amaholo amapaki ikolo izinto ezifana lazo nalezo ngicabanga ukuthi yebo bungamiswa lapho umhlangano kodwa vele umiselwani kanti umiselwani kanti waye wezani PF singakaze sizokuthola umhlangano wezani PF umiswa amapolice waye kumiswa ama IP IEEE kuphela asikaze sizokuthola kule mhlangano wezani PF umiswe kodwa njalo nje IEEE lamanye amaqembu iyamiswa kanti waye imiselwane amapholisa aseZimbabwe awayekele ukusebenzela iZANU-PF kawasebenzele amaZimbabwe wonke jikelele hayi ukusebenzela iZANU-PF ngoba masitiyabheka amapholisa aseZimbabwe asebenzela iZANU-PF asebenzeli amaZimbabwe nawamacitizen bayahlupheka nabo bahola imali encane kodwa basetshenziswa ukuthi bachaya abantu sibone bechaya abanye omunye baze bamphula lezandla i-lawyer lelana ukuthiwa ngubani uKadzere bamphula lezandla ngendlela yokuthi basetshenziswa iZANU-PF abayeke amapholisa lento abayeke ukusetshenziswa iZANU-PF abasebenzele amacitizen bangasebenzeli isiqembu ngoba imali liqembu seliphumile embusweni bazoyaphi bona
ngibuka ngeStudio 7 thina siyavuka badala ngifisela imihlanhla ntonkonko ngayikhokhela emsebenzini esh bathanda namakhi ngikhuluka kancane ngombuzo kamnangagwamanga lo haya upromise abantwana ukuthi azoza badala ischool fee omnangagwa nalo umuntu angikwazi ukuthi uright ekhanda lakhe kumbe unjani ngendlela ayenza ngayo oqamba phangathi sabadoda besikuta besikolota ufuna ischool fee ngizothi tondela ungamnangagwa okhulu kamanganga umuntu onjani umuntu osithetha ngupresident umholi wabantu uyadelela delela abazali bethu delela lathi songenzeli abantu besezimbabwe bonke yikho ngithi mina abantu bezimbabwe vele abala president baphila ngeyintandana abantu bezimbabwe ngendlela kamnangagwa uyizoke enkulu kakhulu shwe ngendlela ayenza ngakho umuntu lo.
Amatshono kubasakazi bethu konke jikelele engangize mbaqambe ngamabizo bangabaqamba ngamabizo ngizatshiya abanye. Ngizama ukuthi ngithi bonke ngayinte bonke lawe zizwe uqanjiwe uyezibe ngumsakazi weStudio 7. Lezi zihlobo zami zonke ezilalela iStudio 7 ake senzeni sobabithi. Ngiyezwa inhliziyo ezibuhlungu loba sizama ukuthi sisusibandlulo silalo ngoba lokwesithi thina sithanjelene amashona sitshiya bakithi omqondisi. Inhliziyo yami ibuhlungu vele nginhliziyo ibuhlungu ukukhulunywa njalo. Umbono wami adenyi lawo ake sitheni kathesi sikhohlweni sikhiphe amabizo abantu enhliziyweni zethu. Sikhiphe amabizo abantu kusala amabizo amabandla enhliziyweni zethu abantu siwakhiphe. Asikhangele nti madoda ngensuku ezilutshwane eziduze duze duze sikhangele ngayo. I-ruling party izasigwenqa ngoba ingavele yenza i-violence. Sizabe sesiyagena esitishona lonke sonke amaNdebele sivele silenhliziyo lethu. So sesiyagena esitishona lonke sesiqalisa ukujwajwamuka kathi sabe sesingqine siyele abanye singqine siyekele abanye sesingqine senzile. Uyabona izulu ngaboya lisina likomnye umnyaka lingani besithi vele izulu lela lini kanti ngiyekele ukulima. Ungabona engani ukhawulisa izulu uyazilimaza wena. Izulu alikhawuli. Asike sikhohlweni kathi singawukhuma wabobelieve Gawule, oJoseph Chuma, ubani bani bonke laba bonke esikhohlweni ngabo sike sikhangele into kathesi kanti vele sikhangele ngaphi. Sifakeni nje umzekeliso wepenalty. Ipenalty nxa sikhahlelelwa sokuku penalty box amaplayers wonke ayaphuma laphana kuqondane ugoalkeeper lalozakhahlela. Lata kuke kuqondane ivoti lakho lalozabhala ivoti lakhe. Senzeni njalo sitshiyeni omagubhu ayenziwe sesikhuluma ngabo. Sitheni bonke chamisa sitheni bonke omnangagwa sitheni bonke nje abadala laba ukuguga kula ndaba ngizomnyelise beguge kakhulu le ngqondo esigugile yabona liqinisi kodwa akasithiyaneni labo kathesi sike sikhangele into 2023 senzani kathi njengoba impilo kathesi beqalisile ukuthenga amaChina ukuthi kuthiwe icorona sibuyile kwenzeni ukuthi labo bantu abazama ukukhampena behlule kukukhampena kathesi but thina sibambeni libe linye ukuthi lo nyaka sifisani lo nyaka nevumani kule corona never mining yekho sifisani asibe nento esiyifisa zihlobo zami. Ngiyabonga uNdebele okhulumayo inkosi libusise lonke.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Lingadeli inhliziyo zenu, thumelanini ngoba siyazi ukuthi abanye bayakhala ukubana asidlali imilayezo yabo kodwa iqiniso ukuthi iyabe imide kakhulu, sifuna ibe mfitshane. Siyabonga. Kwezemelika, izolo uzulu welemelika ubenanza ikhefu lokuzalwa kukamuyi umnumzana Martin Luther King Jr. owayelwela ilungelo labensundu. Leli lilanga elinanzwa ngabensundu kunye labamhlophe ngoba uKing wazakala ngokukhuthaza ukuthula.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni. Esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangeleke ezinye zenhloko ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Ibandla le-MDCT selimise ezinye iziphathamandla zalo ukuba ngamalunga aleli bandla ngenxa yezizathu ezigoqela ukubangela udlakela emhlanganweni weCongress odluleyo. Sulugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.